Langala Pumalentaba. Langala Pumalentaba. Lashona Lentaba. Langala Pumalentaba. Langala Pumalentaba. Lashona Lentaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini, ikakhulu abesifazana, owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhlaka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhlaka 10. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeLupane Women's Center, unkosikazi Hildegard Nyathi.
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya, sithola ukuthi yena hayi, inguquko incane kakhulu. Abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana. Okunye kungabe sokukulutshwana ukuthi bayatshaywa, kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi. Ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources. Ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla. Ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala. Kodwa la kukuchanana kuloko kukhona nje kusagcwele. Imisebenzi yenziwe sibili, kodwa hayi kuloko kumi kunjalo. Nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hayi naye izimvelo zethu, i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama. Ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa, uyabe sengumama sibili osokunzima kuye, kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe. Yikho lapho abaningi asebengagijima besiyabika emapholiseni. Kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini, bathobane, bagxolisane, babuyele baphinde batshayane nje, kube sokusiba indlela yempilo.
Emaphandleni-ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana?
Ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokho kungathi kubhahile sibili, ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa. Abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lengqamu. Abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo, abanye bayafikiselwa sibili izandla. Okutshengisela ukuthi hayi, umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa, ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi, wenziwe. Kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona, kuseselomsebenzi omkhulu.
Emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe, kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni?
Kujayele nje ukuba yimfihlo. Inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu weneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha. Khonokana kokuthi umuntu engatshaywa uyazama ukufihla sibini, kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi utshayiwe, kulokho kusaphila kukhona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripota. Isikhathi esiningi nje izinto ezikhulunywa ngekhaya, kukhuzwe nxa kukhuzwa, kodwa kuphelela khonapho. Akula ukuthi kumbe engxenye umuntu angathwala ebotshiswa. Kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ususiyabophisa umkakho, kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile. Abakakukhangeli njenge-abuse nje, bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabekhuza umkakhe. Ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo, kukalutshwana.
Obaba-ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama? Ngoba kaningi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini.
Bakhona sibili omama abatshaya obaba, bebathethise, babahlukuluze sibili ngamazwi, babahlukuluze even langokubatshaya. kodwa ungathi akula ndlela obaba abangaya reporta ngayo ngoba lanxa bethi bayareporta ngathi kulokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa kuyabe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi. So khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangelwa ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga.
Libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo?
Enginanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabantu udinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni. Thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela. Sibe sifundisa nje ukuthi hayi kubi ukuthi laye umama ahlukuluze achaye athethise ubaba. Uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akaba bakabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa.
Sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women Center. Ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.